ngo 2019 ufike lethi isikhathi ngibala wonke ama days ukuthi abantu kube bavangcono yini kube lokuhlupheka okukhulu kakhulu ebantwini akulanto enhle ngikhona lapha nje kathethe ngokubulawayo engibona lapha ngiyazibuza ukuthi abantu laba abagcwele emalayinini bafuna i-transport bangene ezitolo kulamalayini abantu abalamali asiwazi ukuthi konke lokhu ngayibindlela umuntu bengitshela nje ukuthi ilanga lingatshona i-transport yakhuphuka $80 ke kubana luba kuthiwa $30.
Nibandla lakho le-MDC kunengini ebelingakwenzela abantu kube ngcono.
Nxasinezelela ibandla le-MDC alaye kungaba le nto enhle kakhulu ikhonomi ngakhuphuka ngoba onemali akuqala kumele beyazi i-security yemali yakhe ukuthi ihleli kuphi ibhizinesi yakhe indlu yakhe lapho yakhe khona so ngilethemba lokuthi uhulumende we-MDC alliance sekona ngobaba evukwetini esengijamisa ungayenza ngcono kakhulu ngoba ngawunanzelela i-economy ingatshintsha kakhulu umuntu lomunye engasebenza ngesivumelwane semali omele eyisebenze ikakhulu ilizwe bave ungananzelela umayinini imali kakhulu kodwa imali konke ayiyebantwini kugcwele i-corruption izinto ziba nzima kathesi basitshela ukuthi ama-diamonds ngabathengi basitshela ngama-sanctions while iba bayenza izinto zibe-waste oyenzela ukuthi bakhone ukuja kahle so ngithi uhulumende lobo okababa mnakakwa akoni even ukukode eyakwenza amakhampani avalile ama-mines akhoni okusebenza kahle abasebenzi kabala lutho njengoba ngitshile ukuthi ilanga lanamhlanje abalungisela ikhisimusi kusasa kufana lamalanga wonke from 2019 ufika namhlanje kakula lutho olungcono ngizwe bekhuluma ngebhonasi abantu abatholelanga amabhonasi kunzima kakhulu.
Mnumzana Gawule, uyakholwa ukuthi ibandla lakho selehlulekile njalo ele-MDC linganikwa ithuba lingenza ngcono?
Ngabantu abaphuphayo nje ukuphupha kwempela kuyavunyelwa abantu abaziphilayo zithandekile bekhuluma ngombuso wabo ngathi okokuqala ndazi ukuthi babe bafundile ku-America babo ade bebabathweleyo bebatshela izinto ezingayisizo bebafunda labo esithi bathakhona bathi ufundani ithandekile ne-MDC Alliance ungakhangeli ukuthi i-MDC Alliance ivele ngaphi ivele okungekho emthethweni okuqondileyo okonke khona kukwenziwe ukuthi omunye umuntu engakabekwa phansi i-corruption izalele kwe-Sarika ngabe bayavuma ukuthi izwe lelingeleshoke asikhangeleli phambili bangabe beyiraida ona ama-sanctions beyoyicela ukuthi ama-sanctions abekhona bona ukuthi lizwe liqalise ebunzimeni kanti ikorona le kade siyiphakathi kwayo ungakhangela thandekile asinani betsholotsho umnyaka lo sozokufana neminye iminyaka ngoma wekorona ngoba abantu bakithi abaningi base-South Africa ngale labo abasebenza khona.
Kodwa kuyini uhulumende asekufezile?
Umnyaka lo umnyaka odlalisekileyo umnyaka owesekileyo ngomuma wekorona. Ikorona kayenziwanga i-ZANU-PF. Ikorona yavela khona lemakhiweni emakhiweni kubo-China lapho yavela khona ikorona. Ikorona umnyaka lo ibisele inhlelo zonke emuva ulutshwane okwenziweyo ngendlela yokuthi umumo wezinto kawumanga kuhle ibi namazwe athuthukileyo akwenziwanga lutho lonyaka izinto zonke zibhazaleni ukuthi alwasenzele ukuthi izifiso zilazo kodwa azigcwalisekanga le mali kade vele singalayo kodwa kulutshwane okwenziweyo okubambekayo okunjengokwakhiwa kwemigwaqo ezimbabwe ngurhulumende ye-ZANU-PF nokwakhiwa kwamadamu ezamanzi okwakhiwa ukunceda kwezokulima konke okwenziwe ukuthi izinto ezibambekayo zikhona ziyabambeka zikhona silithandekile esingazibala lapha lamakhaya.
Ungasigqibela uhlelo mnumzana Moyo.
Asinto lokuthi izami yenzeni uhulumende kamnakabo yenzeni bacatsha ngecorona u-2019 corona yayikhona yini okwabo yikucatsha nangababuza i-15 billion ingabi nangababiza ubuza imali yecorona u-Minister of Health Umoyo ungabi wabotsha imali ingabi ngizwa ukuhlungu uGawule ngayekhuluma esithi imigwaqo amadamu emgwaqo asikhulume ngawo ngama-pothole ukuthi nxa ungenihlanyela ungahlanyela kuyavuka kumilile kwesathi isimoto zethu sezifila ukuhambeki mama sithandekile mina ngumayinini usitembo uminisa omayini ubiziwe ukuthi ezefakazi ukuthi wayi amamayini imigodi idilika abantu basile wayeke ukuthola ukubuya wabuya ngesikhathi sakhe ngoba balandaba labantu ungananzeli i-corruption ekhona babutsha ebusuku lasemini kodwa bayakhulula abahlali ejele.